sokuyisika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngicacelele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 16 Nkwenkwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kawuthambanga ufuna abalenkani.
Ngikhuthaza abanye omama ukuthi hey, asisukumeni. Asasiso sikhathe sokugeza ubuso sisehlisa, sesimele sigezise, sigezwe ubuso bethu lathi sikhwezi, ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni.
Abaphatheke kwezombusazwe abesifazana bakhuthaza ukubambisana kwabo ukuze bamelane lenhlupho ezibavimba ukufisa ukuncintisa ekudingweni kwezikhundla zobukhokheli kwezombusazwe.
Ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga, ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icungulwa ngendlela ejulileyo.
Uhlangothi lukahulumende ole-Financial Intelligence Unit luthi akulabufakazi bokuthi badala amacala lapho abakade bephenywa kudaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo we-Al Jazeera. Intengo yempuphu, amafutha okupheka lokunye iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe, ikakhulu ngedola lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe bakhuthaza ukubambisana kwabo ukuze bamelane lenhlupho ezibavimba ukufisa ukuncintisa ekudingweni kwezikhundla zobukhokheli kwezombusazwe. Lezi nhlupho zigoqela ukuswelakala kwemali yokusebenzisa ekukhankaseni, udlakela olubhekiswe kubomama, ukungatholiswa amathuba okuphuma endabeni lokunye ukuze baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lezi ngezinye zezibopho ezivunyelenwe ekugqitshweni komhlangano wensuku ezimbili wokubonisana kwabesifazane abaphatheke kwezombusazwe owenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center owe Intergenerational Dialogue on Women's Politics oqoqwe ngabe African Women Leaders Network Zimbabwe Chapter. Isiphathamandla senhlanganiso eye International Institute for Democracy Assistance, uNkosikazi Sifiso Sami Dube, ulandisa ngabakwenzayo kweyabo inhlanganiso ukuthuthukisa lokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe.
Sisebenza lama local government councils, size sisebenze nama parliamentarians, ama honorables. But ubunzima kukholula ngoba bahlangana lama challenges anjenge ukuswela imali yokukampaigna, ukuswela njalo i-information. Imizekeliso yokuthi baqalile kathesi ukuthi benze ama-nominations for ama-elections alapha eZimbabwe, kodwa kube nzima abanye ukuthi bathole i-information ngesikhathi kungayiwa kuma-nomination code.
UNkosikazi Lindani Dube webandla le-MDCT uthi umsebenzi wokuba ngummeli owesifazane kawuthambanga ufuna abalenkani.
Ngikhuthaza abanye omama ukuthi hey, asisukumeni. Asasiso sikhathe sokugeza ubuso sisehlisa, sesimele sigezise, sigezwe ubuso bethu lathi sikhwezi, ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni, kumele kube kulingane okufaneleyo sivile. So mina ende ngizala ngilenkani, asoze ngabanje umlomo ukuhlala singababotshi umlomo ukuthi khuluma ke khathesi ungakhulumi. Hayi, mina kulokho ngiyakwala. Umama wakulezi nsuku kumele akwale laye.
Lokho kusekelwe ngomela ubulawayo edalele Senate uNkosikazi Dorothy Molly Ndlovu yena okhuthaza abesifazane abasakhulayo ukuthi lanxa besizwa lezinhlupho akumelanga besabele khatshana.
Abadala bayiba abacentsha indlela, becentela abantwana ngoba abantwana babe bengayazi indlela. So abadala nxa behamba phambili babe belungile njengoba bona bangena kupolitics bengene bengalalwazi olukhulu, bangene ngenhliziyo zokulwa, bangene ngenhliziyo zokufuthelana. Kukanti-ke kupolitics lakho ngaba njalo kwesinye isikhathi akulalutho oluwinayo. Kuzobuya futhi kwesinye isikhathi lakho ngaba soft kakhulu. Kuyahlupha, kuyamela ube soft nje, kodwa lanxa ubeka izinto zakho ungaziveki ngolaka, kwenzela ukuthi bani oyakukhuluma laye naye angagcine esereactha ngendlela engayisiyo.
Umongameli wedale lephalamende labasakhulayo umnumzana uNathi Nyoni uchasisa ngalokho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi silethwe lathi etafuleni lapho indaba lezi ezikhulunywa khona, kwenzela ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa usubona umfazi edlala indima yezopolitiki ureacta njani wena njengomuntu wesilisa. Na into engiyithokozele kakhulu ngithola ithuba lokuba kupanel ye the theme of the panel was engaging men for women's political participation. Bengikhuluma kuleyo panel and nginanzelele ukuthi abesilisa labo badlala indima eqakathekileyo ukufeza amaphupho abesifazane ukuthi befike bedlale iqhaza abafuna ukudlala kwezopolitiki lezombusazwe.
Abesifazane abangenela umhlangano bathi minengi imigoqo ababhekana layo esukela kwezokuswela imali yokukhankasela kanye lakho ukuthi bakhanyelelwa phansi njengabomama. Lo mhlangano obuphezu kokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe kuqhutshwe phansi kwendikimba ethi Stimulating Intergenerational Dialogue Between Generations, Shared Responsibility. Kungenwe ngabesifazane abavele emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, abezokholo, inkokheli yomdabu, inhlanganiso ezisebenzana labesifazane kanye labameli bezigaba eZimbabwe lakwamanye amazwe angomakhelwane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwarhulumente ole-Financial Intelligence Unit, IFU, luthi akulabufakazi bokuthi badala ngempela amacala labo abakade bephenywa kudaba lwenkohlakalo eyavezwa kumsakazo we-Al Jazeera embikweni owethulwe izolo ntambama ngabe-FIU. Bathi basebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane awe-documentary eye-Al Jazeera ye-Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwezimali zalabo abaqanjwayo kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhumala imali lenkohlakalo. Ngalokho-ke bathi solusethula izijeziso ezethiswa abantu labo ekupheleni kwenyanga edluleyo, kodwa lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa bifisa. I-FIU ithi izaphathisa labo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mtenda wenqabele amalunga aleli dale ukubana akhulume ngalolu daba esithi umlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni abekomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission zakhe. Isikhulumeli sezakhe unkosikazi Thandiwe Mlobane laye walile ukukhuluma okuningi ngalolu daba esithi kuphela lo daba ukukhuluma ngalolu daba kulakho ukuphambanisa uphenywa kwalolu daba ngabomthetho. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba masukhanye lokhayenzane nje hayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi ifuna sibili kube le commission independent kutshengiswe kuma newspaper ama terms of reference ye commission le sibe kwazi ubana i commission le nxa ibiza abantu babiza nini bizobani kube la ama public hearings ukuze sidingisise iqiniso sesibone South Africa is i commission le state capture ukuthi uzulu yabekwazi ukuthi uhamba njani so mbona uqathele ukuqala ubana kube le independent commission lelokho okwenziwe independent commission kwaziwe muzulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu so kuyabe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso mba kusoqiniso kucubungulwa lugaja mbe icommission eniyodwa independent akhona ugaja luka hulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugajalwa ngakhona kube labanye ayingxenye ye corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo lavumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso lakhona lokuthi uParliament kasavunyelanga ubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubona uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliament ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iconstitution yeZimbabwe ithi iParliament kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana iexecutive bicabinet isebenza njani
kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso weAl Jazeera siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho
ngibona umfanekiso weAl Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi ulahle kanjani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omnengi wegolide asila nzuzo njengelizwe asila zibhedlela asila zikolo emgwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho kuya kuqathele ukubana sikukhangele khona lokho uhulumende akukhangele khona lokho iParliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona lidingisiswe sivumane ukubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungahunga
lo mnumzana Thumisane Nkomo incwethi yecubungula ezomnotho elizwe limuze xoxa lapho ecingweni losandekile emhlanga owe studio 7 intengo yempuphu amafutha okupheka lokunye ibiwayiqhubeka ikhuphuka eZimbabwe ikakhulu nxa ithengwa ngedola lelizweni ngesikhathi uZulu la esola ukuvulwa kwemingcele nguhulumende bethi lokhu ngeke kulungise umnotho welizwe ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi intengo yempahla ikhutshulwa yimali yemkambo omnyama
ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi abamabhizinisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho ukubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi mabavinkile bathole imali yamanye amazwe okusemthethweni singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate
inkosikazi Melisa Moyo isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengiswa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-economy yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe ku-business sigcine izimuli zethu ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zilandelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakatheso okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisi ukuthi sibhadale izisebenzi zethu lama-shelf lawa azavuka e-AMS kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate hayi siyathembisa lathi uzulu ukuthi esengathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakobulawayo, uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagukuteka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela i-cooking oil kwezinye izindawo ngabona 9,000 RTGs kusiya ku 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima sonzwa likhwelanga. Izinto zinzima sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku-2008. Kale sinjumahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka zithengeki.
Unkosikazi Silivia Chabalala, umbalisi wemaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kubaza abafundi kodwa akulanto esingayenza, imali esiyiholayo incane.
Incwadi elotshwe iqondiso kwisiphathamandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa, unobhala ogatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe, umnumzana George Kuvamathanga, uchaze ukuba ugatsha lwezimba lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yi-duty. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa i-duty. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhataliswa i-duty zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ichukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden welaMelika ukhangelele ukuhlangana lomlawuli wedale lePhalamende leHouse of Representatives, uSpeaker Kevin McCarthy, kwebandla lama-Republicans namhlanje emizameni yokuthi bavumelane isilinganiso semali engavunyelwa uhulumende ukuthi akhweze ngaso isikwelede selizwe. UMongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ubike namhlanje ukubana uMongameli Vladimir Putin weleRussia noMongameli Volodymyr Zelensky weleUkraine sebevumile ukuhlangana lenkokheli yezwekazi leAfrika ukuze kuhlaziywe indlela zokuthi amazwe omabili ahlale phansi kucandwe indlela yokukhumisana umlotha. Ukukhuphuka okungapheliyo kwentengo yokudla lokunye eZimbabwe esokukhumbuza uZulu okwenzakala ngomnyaka ka-2008 kuze kugugudeke okumangalisayo idola lelizwe elagcina lilahlwa ngomnyaka ka-2009. Bathi isiphindile emhlonyweni, kubika uGibbs Dube.
Abakubanda elibusayo bathi ukugukudeka kwedola njalo lokukhuphuka mahlana kwentengo yempahla eZimbabwe kubangwa ngamabandla aphikisayo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF ngomunye walabo abathi amabandla aphikisayo afuna ukuba uhulumende ahlamukelwe nguZulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Amatsotsi agcwele ayiwo aphambanisa i-economy yethu. Ngabo bona abakwenza izinto, sinanzelele ukuthi yibo abanikazi bezinto abakhwenza izinto abafuna ukulawula izinto intengo yazo. Bona besenzani? Akula nto abayilungisayo ngaphandle kwe-sabotage kuphela yabalayo ukuthi izinto zikhuphuke. Ukukhuphula kwezinto lokwana yikuzondisa abantu ukuthi abantu bazonde i-agenda yabo, i-regime change agenda abalayo. Akumangalisi lokho vele, ungakudinga ukuswele kodwa bathi mana ngikutshele ukuthi ngunika isikhathi lesi kuza ngesikhathi esibi. Anje abantu abesilanda ama-elections. Why kanti izinto zonke ezileyo zihlala zikhuphuka zisuku zonke zikhuphuka zisuku, zikhuphulelwane izinto? Ngoba mina ngibona ngani into le yenziwa ngabomo yilabo abayibo abalawula i-economy, abayibo abale zinto ezinjengazenesa. So ngokunjalo ke angiboni ukuthi singaba yinto esingabe sihlala sikhuluma ngayo ukuthi abantu besenza kwenziwa ngabomo, lokhu into ezenziwa ngabomo. So kumele sikukhangele ngaleyo ndlela konke konoba.
Kodwa okubandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi uthi ibandla elibusayo selehlukelekile ukuguqula umnotho welizwe.
Ukukhuphuka kwamaprize ezweni leZimbabwe akungablenywa muntu, kuthiwe yi-election, kakublenywe labo abayibo abaphethe umnotho, abaphethe umnotho ngezepolitiki iZANU-PF, abaphethe umnotho ngezamabhizimusi yibo abale mali. Iningi labantu beZimbabwe kalila mali ngoba lalabo abasebenzayo bahola imali encane engasenelisi lokuthenga nje amafutha ukuthi bagcobe. So ke asi election yi corruption nje kade beyenza lokubulala ilizwe, kanti baza expectani ilizwe kanisela production alisa produce lutho nje ongathwa luyathengiswa. Sesisenza le singamhlawumbe singayibiza ukuthi feja economy edalwe yibona abantu bezana.
Umnumzana Ambrose Sibindi okukhela inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi idola leZimbabwe selifike emaphethelweni.
Khonapha koBulawayo sinanzele ukuthi intengo yempahla ikhanya iyaqansa okungazisekiyo. Kuyatshengisa ukuthi imbangela yakhona iqeda kahle ukuba ningalibangela kuyini. Kodwa-ke kuliqiniseke ukuthi ukuphela kwamandla imali yeZimbabwe ngayiqathanisa le mali yeMelika ikakhulu kumkambo omnyama kunzima ngoba ungananzela kathesi ukuthi imali yakhona isiwile sibiloko esabekayo okuthi idola eyodwa eMelika isiphosa isitshaya i-3,000 RTGs. So yimbangele ukubana impahla zikhwele ngokwenjalo ukuthi sesiphakathi kohlupho. Yikho nje sihlala sikhuluma ukuthi njengezakhamizi njengezisebenzi ukuthi sikunazele ukuthi imali yeZimbabwe isasebenza, uhulumeni sofanele akumele ndlela ukuthi akayimise kancane avume ukuba nakho usebenza imali yemzini yeMelika ngoba kwezaba indlela yokuba nasinqande lolu hlupho olukhona.
Uthi kukhona njalo okunye okukhuphula intengo yempahla ejeneyo.
Nanzele ukuthi ningaphi ezitolo okwenza intengo lakhona ziqansi, abaningi ungangeni ukuthenga nge-RTGS abasebenzisi futhi nabasebenzisa yona nale i-rate yomkambo omnyama abalandaba le kahulumende. So yikho kusikhwezela lolu hlupho. Njalo okunye yikhona ukuthi unganazelela khathesi impahla eziningi amakhampani amaningi asewuthi impahla ezothengisela abantu engamanufacture ngolunye uhlupho esilalo. So ke silethemba lokuthi uhulumende kufanele akhayele masinya ngoba iqinisweni ukuthi intengo zikhwela nsuku zonke kodwa ihoro lezisebenza liqansa lihlala indawonye. Khonakhona kuyatshengisa ukuthi impilo yesisebenzi, impilo yemuli yesisebenzi, impilo yabantu beZimbabwe isenzima kakhulu. So ke siloku nzima siloku ukuthi uhulumeni sofanele abe le ndlela ezihlakaniphileyo zokuba navuselela umnotho ukuba nanqande lolu hlupho abantu asebehlangana lalo ngentengo yempahla ekhwela nsuku zonke.
Uhulumende usanda ukuthi abantu sebevunyelwa ukuyathenga impuphu, amafutha okupheka lokunye kwele South Africa nakwamanye amazwe ongafakelwa umthelo we-customs duty. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngoGibbs Dube. Thank you.
Abatsha abaningi eZimbabwe kabalalwazi olujulileyo ngokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe esethulelwa uZulu ngomnyaka ka-2013. UTobias Mzingwa usipha lolu daba.
Ezinye ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi balutshwane kakhulu abantu abalolwazi ngogwalo lolu loba bekwazi mhlophe ukuba kulesisekelo sombuso welizwe esethulelwa uZulu ngomnyaka ka-2013. Umqophi Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo uthi abatsha abaningi kabalalwazi olujulileyo ngesisekelo sombuso welizwe ngoba babona engani yikuchitha isikhathi ukubala ugwalo lolu.
Abaningi abazihluphi ngokulandelela imithetho lamalungelo alotshiweyo esisekelweni sombuso. Ukuba ignorant lokhu sikuthola ekuthini abanye babona kungela ncedo ukuthi babekwazi. Ngokubana kwezinye izikhathi akubasizi, so into engakusiziyo awuvamanga ukuyisebenzisa.
Unkosikazi Sandra Gama obona ngenhlelo zonke kunhlanganiso esebenza lamankazana e-Girls Table Zimbabwe uthi amazwi asetshenziswa ekulobeni isisekelo sombuso kungaba yiwo enza ukuba abatsha bengabali ugwalo lolu oluqakathekileyo.
Ukuze bengazi iconstitution singathi kubangelwa ngendlela iconstitution leyi ebhalwe ngakhona. Uyathola ukuthi the language ebhalwe ngayo iba nzima for abantu abatsha ukuthi beyizwisise. As a result bagcina bengasazihluphi ngalo i-document leli. Ekugcineni abantu abayizwisisayo, abantu abayisebenzisayo, ngabantu abanjengamaloya, abantu abasebenza kwezamalungelo abantu.
Unkosikazi Thando Gwinji, umkhokheli wenhlanganiso esebenza labatsha elupane leBhinga, eye-Youth for Innovation Trust, unombono ofanayo.
Ulwazi oluthe xaxa mayelana lesisekelo sombuso luqakathekile kakhulu ukuthi ontanga babelalo ukwenzela ukuthi bazwisise umthetho, benelise ukuzithuthukisa, bazivikelela lapho okuhlukuluzwa khona amalungelo abo ngoba isisekelo sombuso yiso esiphethe i-Bill of Rights yethu. Okwakhathesi lulutshwana lolulazi kubontanga.
Loba ngomnyaka ka-2018 uhulumende wethula isisekelo sombuso ngendima ezilitshumi lasithupha ezikhulunywa okusemthethweni eZimbabwe, lokhu kukhanya kungancedanga kangako ngoba abatsha abaningi lokhu bengasazi isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo okunhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute, uthi kulezizathu ezintathu ezenza ukuthi ulwazi lwesisekelo sombuso lusilele kwabasakhulayo.
Okokuqala ikuthi abanye bangkhona bafundanga, so abakwanisi ukubala okubhalweyo laphana. Okwesibili ikuthi abantu babhizi ukuhlupheka lokuthi akula msebenzi, so abantu batholana bebhizi bezama ukuphila, abanye bayathengithengisa, abanye bayankwavankwava, abanye bayagweja, so kasela sikhathi sokuthi i-constitution ezama ukuphila labantu abakhe. Okwesithathu ukuthi ilizwe leteli lilonqindezelo.
Omunye osakhulayo njalo esebenza lenhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abatsha kumele beqakathekise isisekelo sombuso welizwe.
Ngumlandu wawonke umuntu owaziyo isisekelo sombuso. Nxa usazi kulomuntu omusha eceleni kwakho, mbona ngani kuyabe kuyinto eqakathekileyo ukuthi lawe umuthi fahlafahla umazise ukuthi isisekelo sombuso siyini njalo nokuthi siqakatheke ngaphi.
Ugatsha olubona ngezemithetho luthi uhulumende wenza okuningi ekufundiseni uZulu mayelana ngesisekelo sombuso welizwe, okuhlanganisela ukufundiswa kwalolu gwalo ezikolweni zemfundo yaphansi lenkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter lezinye. Umnumzana Methuseli Moyo ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekholitshini le-National University of Science Education uthi ukuze isimo lesi silungisiswe kumele imfundiso yesisekelo sombuso welizwe iqale kwabatsha.
Asithi thina kuqale lesikolo maybe e-primary nje befundiswa okulutshwane kwakhona. Nxa umuntu infundi lokhu ihambe siyaphambili siye secondary, kufundiswe i-constitution futhi kuye ema-college kuye ema-university. Njengoba nje abantu befundiswa nje zonke izinto. Ngoba i-constitution into yomuntu wonke, lobe senzani kumele abeyazi ukuthi thini.
Inhlanganiso e-Youth Empowerment and Transformation Trust ilinganisa ukuba phakathi kwabatsha abahlanu munye kuphela ololwazi ngesisekelo sombuso welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje, The Connection sikhangela udaba lwabe-Reserve Bank of Zimbabwe abathi baswele ubufakazi bokuthi baphatheka kunkohlakalo abantu abavezwa kudokumentary ye-Gold Mafia eyaphuma emsakazweni we-Al Jazeera. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.